okukhona ukuthi abantu kathesi nxa abantu besilwa thina iphovo yithesi disadvantage abantu kufanele ukuthi kube khona omunye umuntu ababambanayo okufanele kube lokubambana kube hayi khona ukuthi wonke umuntu ufuna ukubusa njengakathesi ukuthi bayasplitter i-opposition yangkhona iyasplitter at the end of the day amavoti agcine splitting kufanele sibe labantu ukuthi abantu bebe decided ukuthi hayi funa ubani asithungamele kufanele simsekele sikube lama proper structures ayikhona ukuthi wonke umuntu ufuna ukuba yi-head akusoze kwenzakale kakuhle njalo abantu bengabe lobumgovu yibugovu obukhona okutshengisa ukuthi abantu abasithakazeleli thina njengabantu bona bayazikhangelela isikhwama sabo ngoba bafuna ukubenefit so sifuna ukuthi kube labantu abale proper leadership
ngiyakufanele abantu beZimbabwe thina ngapha eZimbabwe bayayazi into abayifunayo inkinga ikuma-reform imithetho yakhona ekhangela ukhetho yehlukayo ngoba kungazawine lwethu mfunayo asozaphumelela so yibo bunzima obukhona kodwa abantu bayakwazi ukuthi bafunani but inkinga idiba ngokuthi ikhangele omama ngoba kade zikhangele indaba yendlala bona bathola ndaba bayalwa but ama-opposition parties siyakwazi ukuthi bakhona abaphinywayo abafuna ukusetshenziswa babhadale izimali benza ngathi balebandla nabo kodwa bengelalo bafuna ukudisturba nje amabandla abawazi ukuthi afunwa ngabantu so loku sikukhanyele sibakhanyele ngoba abavotayo eZimbabwe abaningi ngomama nalabahluphekayo ngomama
kodwa phela omama bayavuma ukusetshenziswa ngabesilisa abamabandla abo ukuthi abantu bahluphane phakathi kwabo kwenziweni-ke ukuthi omama babambane kungakhathalekile ukuthi ngabe bandla liphi
khona kuqakathekile ukuthi omama
ya asibheke umangwenya sizwe
khona kuqakathekile ukuthi omama bebe le decision eyokuthi bona bafuna ukuthi kasibambane nini kodwa khona lokho esikutsho ukuthi asikwanisi ukubambana sonke sifuna ukuthi sibiselane phansi uyabona yinto ehlupha yona le udubo kathesi njengendlala yonke into wonke umuntu kathesi uyadubeka udubo lukungene konke umuntu so yisikhathi sokuthi ufanele sibambane omama thina kufanele yithi vele omama yithi esibambe ilizwe kufanele sibone ukuthi thina siyenzani senze izinto ezibonakalayo kodwa omama thina singazwa kuthiwa namhla sesinika iswiti sesithiya sesithaba kakhulu asikho decisive
uthini-ke madubela ngalokhu
ya because hayi umama siyasetshenziswa lapha ngiyali
iuhlupho
ikuthi thina singabayanga umama isikhathi esiningi so ubaba ngabuya le mali ngilakho ukuthi angisebenzise ngoba ngiyabe ngifuna imali but ukuthi sikhangele ngaphi siyakwazi njengathi thina ngapha eZimbabwe vele siyakwazi umuntu wonke uyakwazi ngoba ngaze kuwine lo esiwufunayo asoze aphumelele ngoba labana abayibo abakhangela ama-elections abasoze bakhiphe imphumelo eyiyo bona bakhipha abakufundayo ngoba abamfundayo nguyise kambe kushiwa ngingathi mina ngifuna isikhundla ngithi abantu abambangihambisele ilokuzeni iprocess yonke wena ungaphumelela yini awusoze uphumelele kuyabe kuphuma mina kokuphela kokuphela indlela abantu bezimbabwe bayikhangele ngoba akusela muntu ongeladubo sonke silenhlupho abantu lapha ezindlini ngama-stress imali ayisekho imikhuhlane siminengi indlala ngapha ibhakile nxa imali ingekho abantwana bafuna ukufunda kula mali so wonke umuntu uyahlupheka lapha ezimbabwe uhlupho silikhangele laba bama-parties siyabazi ukuthi ngobani esibafunayo thina